kusobala ntungamili ukuthi ke laba bantu sebesenziwa ukuthi sebesesaba sebesesaba ngoba kobulawa ukutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident wepharty nxa siya kucongress yimilo kanye engikhulumayo njalo ama province wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku extraordinary congress bathe sebebona ke ukuthi kona undodana vele abantu sebemfuna abantu sebefuna yena sebegijima ke besiyahlala ku WhatsApp besithi bayangixotsha hayi bo bantu angingeke ngixotshwe yi WhatsApp asenzeni izinto ezilengqondo sihloniphe abantu beMDC njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitsho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi sebedle umsobho wezanu besibenza ukuthi baphambane benze izinto ezingekho semthethweni.
Isizwa kuthiwa usuhambe emthethwandaba ubusiyadingani kahle kahle.
Emthethwandaba ke bengihambe ke ukuyaphikisa ke okwakuqala bazame ukuthi kona bathi sengisuspendiwe ngeso ngasengisiya emthethwandaba ukuthi ngiyekuthi hayi bo kakulunganga kumbe kalikwenzanga ngendlela lokho elithi ngisuspende ngakho okwakathesi ke nxa sembuyela emthethwandaba sengisiyakhumbuza umthethwandaba ukuthi hawulabona abantu sisathi sisamelele ngapha emthethwandaba ukuthi baphendule amacala abo sebebuya besiyadala elinye nesilungu lokho esithi yi-court interdict yikho esenzise engikulungiselelayo la magqwetha okwamanje.
Abebandla lakho bathi uxotshiwe ngoba wena udlale bandla leMDC Alliance.
Ngithanda ukuthi ngikufake sobala ke kubalaleli ukuthi ke leyo nto eyokuthi ngumuntu we-alliance yinto ediniweyo into engasebenziyo ngoba ke abayibo ababuya nabantu ababekaze bevota ngesonto kobulawayo kwakule list eyayilungiswe yiprovinsi yakobulawayo phakathi komkhokheli wayo uGift Banda nomnotbhala wabo uNomvula Mkuni yibo ababuya le list yona leyo eyiyo eyayisetshenziswa kwa-accreditation ukungenisa abantu pho labo sokuthiwa babuya babuye nobhebhe ngandlela bani awubona ukuthi khona kuyatshengisa ukuthi abantu abadala sebesiphelelwe ezingqondo sebesehluleka ukuthi benze izinto ngendlela eqondileyo kusobala nje ukuthi hayi amadoda lawa-ke asesesaba ubhebhe ukuthi kona nango sesiyabathathela akade bebona ingane sebekufaka esambeni.